Siyabonga Sandra Locris le tshana njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 ngomabasa 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Sitholakala emoyeni emagagasini awe 909 medium wave, shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Kanye lasebulenjini ku-intanethi kuwebsayithi yethu ethi www.voandebele.com. Iwebsayithi njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lokuxoxaxotshalwa kwabo kubonisa ukuthi khona kulokungezwani okukhulu okuhlulwe ukuthi uTsvangirai ma ethola le ncwadi evela kumaNgoma. Indlela ayebamba ngayo indaba leyale isho yabonisa nje ukuthi hhayi kusiyaphambili iqembu leli lizodabuka phakathi.
Ixuku lebandla le-MDCT elifuna ukuthi umongameli webandla uMnumzana Morgan Tsvangirai asuke esihlalweni lithi selimlobele incwadi yokuthi azokuma phambi kwedale lezijeziso.
Ukuthi anibona amapanel afana lawona lawana abo hayifa isikhathi esiningi kabe kungabantu abangale abanga-understandi kuhle umusic wangapho wakobulawayo. So isikhathi esiningi abawukonsidi kakhulu umusic wangoba abawu-understandi.
Abaculi abaludumo lamhla baphatheke embuthanweni wemidlalo yokusithokozisa oHarare International Festival of the of Arts iHaifa ovulwe ngokusemthethweni izolo.
Abanye ababengamalunga enhlanganiso yedale lephalamende ayekhokhela ukulotshwa kwesisekelo sombuso esitsha eCopac bathi kuningi okumunyethwe yilesi sisekelo uhulumende alokho engakulandeli.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ixuku lebandla le-MDCT elifuna ukuthi umongameli webandla uMnumzana Morgan Tsvangirai asuke esihlalweni lithi selimlobele incwadi yokuthi azokuma phambi kwedale lezijeziso ngodaba lokubusela lamanye amacala. Wayengumsekeli kamgcinincebo uMnumzana Elton Mangoma utshele intathe lezindaba lamhla ukuthi uMnumzana Tsvangirai uzabe esetheswa icala lokwephula isisekelo sombuso, ukuntshontsha imali yebandla lokusebenzisa udlakela kulabo abalembono ehlukene leyakhe. UMnumzana Mangoma kodwa akazange akhulume ukuba uMnumzana Tsvangirai wayewatshontsha malini. UMangoma ubemi legqwetha lakhe njalo elilunga lebandla le-MDCT uMnumzana Jacob Mafume uthe abazabe bekukomithi yezijeziso ngamagqwetha amathathu angawaqambanga ngamagama.
Kodwa okhethwe izolo ukuba ngunobhala jikelele uMnumzana Tapuwa Mashakada utshele iStudio 7 ukuba uTsvangirai kasoze achithe isikhathi sakhe esiya emhlanganweni lalabo athi ngabahlamuki. Wayengunobhala jikelele uMnumzana Tendai Biti lamanye amalunga alitshumi axotshiwe izolo kulandela umhlangano abawenze ngomgqibelo onqume ukuba inkokheli esekela uTsvangirai labanye sebexotshiwe kuleli bandla. Kodwa uTsvangirai labanye bakhe labo benze umhlangano izolo banquma ukuba inkokheli yebandla eyayikhona kulumhlangano wangomgqibelo isixotshiwe. Isikhulumeli sexuku elisekela uTsvangirai uMnumzana Douglas Monzora utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lithume umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe ukuthi ase incwadi edale lephalamende yokuthi axotshwe edale amalunga athi uTsvangirai kasuke esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane yena othi indlela uTsvangirai labanye bakhe abaphethe ngayo ibandla le-MDCT iza kwenza abantu bangathembi ukuthi yibo abalungele ukuphiwa intambo zombuso.
indlela uTsvangirai nabanye bakhe abaphethe iqembu le-MDC sebezayenza ukuthi umphakathi ungasathembi ukuthi yibo abantu sibili abakulungeleyo ukuthi banikwe lokhu esingathi imvumo yokuthi kona babe ngabakhokheli belizwe lezimbabwe ngoba lokhu kuxoxaxoshalwa kwabo kubonisa ukuthi kona kulokungezwani okukhulu okuhlulwe ukuthi uTsvangirai ma ethola le ncwadi evela kumaNgoma indlela ayebamba ngayo indaba leyale isho yabonisa nje ukuthi hhayi kusiyaphambili iqembu leli lizodabuka phakathi.
Kodwa nxa sikhuluma labantu sikhangela lokwenzakala ebulenjini lapha kobofacebook lana okunye kukhanya umnumzana Tsvangirai elokhu elosekelo, uthini unalo?
Ye, uTsvangirai usekelo ulalo kakhulu ebantwini, abantu makhaza nje ngoba uzaba kwazi ukuthi abantu baseZimbabwe bona ba-desperate kakhulu bafuna nje umuntu ongamelana nondoda kucila lo okuthiwa nguRobert Mugabe. And uTsvangirai ubethembisa ukuthi nguye onesibindi njalo unabantu onosekelo olukhulu njalo abantu abazimiselayo ukuthi basiyane noTsvangirai njalo kusiyaphambili kuyabonisa nje ukuthi kona leli qembu labobisi leli hhayi lizaphelelwa ngumphako kodwa laye uTsvangirai usiyaphambili kazi ukuthi abe le qembu eliqinileyo.